ukuthi kwaye kukhanya kuhlukumeza abantu abaningi kakhulu kulezinto one ezigondana lokuthi ibiyi-cathedral endala kakhulu njalo elezenzo ezenzakala khona ezinkulu. Okokuqala engingakutsho ukuthi yikho lapho esasiloluyi the ninth nxa likhumbula khwamphana onguye owasuka wagcotshwa i-canonization singatsho njalo inkosi yokuqala. Lokho kuqakatheke ngokuthi yikho owawule gawuni yakhe laphana yikuthi umuntu owenza inguquko enengempilweni ezebandla kunelempilweni zombangazwe wawenza wangani uba lula. So ukutsha kwayo kutsho into enkulu kakhulu ebantwini abasenkolweni ukuthi babona izinto zabezindala ade zimele inkolo yabo isingani idilekele.
Singathi nxa sesikhangela kukhanya kule nto eziningi kakhulu eziphakathi khonaphana ongani usakukhumbula ukuthi kukhona kungabe kuyini sizokuthiwa okunye kwangikhona benelisile sebethu bakukhiphe.
Hayi kunike kwakhona okuningi njengesiphambano umqhele isigoko njengoba ngitshilo nje ngithi igawuni kaLouis lo owasuke wagcotshwa kuba-canonization. Okuningi kwakhona lokhu ade kukhona kuvote kukhutshwe kuqala ngoba ade kusenzakala bebesenza ukuthi bayakha khwamphana izinto ezadilikayo kuyo yona leyana i-Notre Dame i-cathedral. So kwenzakala umonakalo lo nje izinto eziningi bese zikhutshilela ukuthi kulungiswe i-cathedral yami. So ziphephe ngaleyo ndlela. Ikanti-ke irufu yiyo awuphahla lusuke lwadilika kwenye indawo kakhulu. Wasuke sitala lo mlotha ngisho le ntuthu esuke-ke yaba ngumsisi emdulini eminye ethize.
Ye, siyabona njalo ukuthi sokule mzamo yokuthi kwakhiwe kutsha khonapho lapho kutshe khona. Kambe ukuthi baza kwenelisa yini?
Ah, ukhanya abantu abanesibathembisa izimali eziningi. Kodwa-ke kukhanya kuyaba lo msebenzi omkhulu kula maplanka lana asebenzayo ayiwatshileyo. Kukhanya ukuthi nxa ezasetshenziswa lanxa eseganyulwe ewomiswa athatha isikhathi esiningi kuzome abe lokhu yena. Nxa zikhangalela iminyaka yamashumi amabili kusiya khonapho ukuze ilungiswe yonke ngoba kade bevele beyilungise. Kodwa-ke abantu abaningi basuke baphakama sebeli baphe izimali eziningi zokuthi kwakhiwe.